abantu bangacabanga ngokwenzakalayo elizweni lethu. Besiyethemba ukuthi kuzaba lokukhulumisana phakathi kwamabandla ayiwo anintsha nayo ekhethweni ekhethweni lolusibe ngomnyaka ophelileyo, ngoba sesibona ukuthi leli icembe kuthiwa layilwela elawinawo selehlulekile ukuthi ilungisi indaba yomkhono mwelizwe. So siyazama ngesikhathi ngo-January, mina ngomnyadelibotshiwe ngo-January sasisejile ngalesathwa sokukhulunyiswana solamatholejalokhu sokuloksokuxoxisana, but sesibona ukuthi akwenzakali. Abantu abasikhokhela abalandaba labantu ngesimo esenzakalayo lapha elizweni. So yikho sithi sikhulumile ukuthi yindlela yokuba ncibe nje ukuthi abenze abazame ubungcono, ngoba sesethina sibila sike esitridini ngoba kulanto esingayenza belilungelo kuthi sibile esitridini siyezama ukuthi sithengiselele, ngoba indaba ekhona lapha baba indaba yemali, indaba nje elula ukuthi ngayikho ihulumende yethu iyakhipha into ekuthiwa yibhondi note leyo i-RCGSL. Iholi sivina amasosha $100 namaposa $100, ngoba umthuli watengewa wayekhale ukuthi uthi bakhiphe ibonot we-9 billion ebanjiweyo i-RTGS. But RTGS seyi-1:10 lakhesi. Into engayikhuluma ukuthi ukufa vele abantu bayakufa, abantu bazakuyeli ngademo ukuthi abantu bazakufa, vele abantu bayakufa. Ungakhalithi kachesi ngeviki kufa 10,000 abantu ezibhedlela zonke zeZimbabwe. Kodwa nxa singademo ukuthi abadubule bona babadubule kumbe bathi babadubule ukuthi 200 amazwe omhlaba angenile kuye kuma-2k izelunge kungcono kulokuthi besiza abantu inkulungwane zabantu ngenxa yalokhu.
Manje njengoba lingabantu makhaza lingela ama-structures, lihambisa njani imbiko yokuthi abantu batshengisele?
Mina nxa ngikhangela ngokudikisa ngikhangela ama-activist, mina sengisezingeni eliphezulu baba, ngoba nxa ungakhangela ukuthi umbiko lo engifo ngiwubhala ebhukwini lami eli-Facebook, kodwa ukhakhayelthi i-news eziwukhiphe ezingaki ezikhiphe online kutshengisela ukuthi abantu le-following enkulu anti abantu kuyaza baswela umuntu ozakudaya emabhatesi indlela esi-relay anti thina abantu engathi mina vele ukufa ngikwesabe nawambulala ungivulele ngangcono ngiseke ngizamsila abantwana sivele siyezihlobe ezifayo. Xa ubulala uzabulala uthi angabaleka mbalekeleke indoda asebembalekembalekeleke indoda ngo-January sport siwe singezanga lutho, bangena emajeli singezanga lutho. Kathethi ukuthi umvulela ilungelo lami engilenzayo yabo. Asisho ukuthi i-government kayilungise izinto ezizwazia kuphilizweni. Kudala sikhala sithi mongameli khulumisana nabantu, akube le ibe ingxoxo eleqiniso phakathi, kube i-genuine dialogue. Ngoba nxa sikhuluma nge-dialogue sikhuluma umuntu onjengo-Chinese le-Zanu-PF. But kind of, I'm not talking about that. I'm not talking about that.